sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 16 kuNkwenkwezi 2022 ngontungami linkomo endabeni zethu lamhlanje.
Usizi olukhona ngelokuthi abantu beZimbabwe sebedubeka kakhulu. Bayadubeka okuthi bayangena engwababeni bebona ukuthi kudangerous kodwa bayazinikela. Bacine sebegqitshelwa, sebephansi.
Abahlengi baqhubeke ngemizamo yabo yokukhipha isidumbu zabembi begolide abayisikhombisa abawele emgodini weBucks Mine eColleen Pond duzane ledolobho leGwanda ngomgqibelo.
Angiboni ukuthi ihulumende weZimbabwe ukhuluma iqiniso. Lokhu bakukhuluma ngemva kokuthi beyangiswe yindaba kaProteas uMpiranya otholakele sengcwatshiwe ngeZimbabwe ngemva kokuthi babemfihle okweminyaka emine kakhulu.
Uhulumende weZimbabwe uthi uzathatha amanyathelo afaneleyo alubana ethe wacelwa ngele-Ethiopia ukuthi alethe owake waba ngumongameli walelo lizwe, uMnumzana Mengistu Haile Mariam, ukuze azebhekana lamacala akhe. I-Premier Soccer League isimise yonke imidlalo yenguqu ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu obuphazamise umdlalo we-Highlanders le-Dynamos izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abahlengi namuhla baqhubeke ngemizamo yabo yokukhipha izidumbu zabembi begolide abayisikhombisa abawele emgodini weBucks Mine eColleen Pond duzane ledolobho leGwanda ngomgqibelo. Umgodi lo utshona okwamamitha angamakhulu amabili 200 meters, njalo abahlengi laba bathi kababoni ukuthi ukhona owasindayo kulinkosi ongaba esaphila ngoba babone igazi elesabekayo phakathi lezinyama ezahluzuka ngesikhathi abembi laba bewela kulumgodi. Lingozi yenzakale abembi laba bezama ukuphuma emgodini wasokuqamuka intambo yengolovana ababe phakathi kwayo. Iziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezenjiwayo labo batshele iphephandaba le-Herald ukuthi kababoni ukuthi ukhona owasilayo. Izihlobo labangane babembi laba batshone bebuthene kulumgodi bephakathi kosizi olukhulu bebukele abahlengi bekhipha amanzi ukuze bekhiphe izidumbu. Okunengi asikuzweni kungxoxo esiyenze lentatheli izindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube obekulumgodi.
Kubeka kwenzakele ukuthi izimba mgodi lezi zithese ziphuma phandle emgodini ngomgcibelo ntambama ngabo 4. Intambo yengorovana ade beyisebenzisa isuke yaqamuka okudala ukuthi bawele emgodini lo okubikwa maybe uko 240 meters ukutshona. Kungakho lapho kuqeda ngolutu akhona kulamanzi osokwenzakala kathesi ukuthi kule mithina esadonsa amanzi phansi ukuze befika lapho kuqeda ngolukuthi mhlawumbe abantu bangabe bekhona phansi. So kwenzakalayo kathesi kusadonsa amanzi lapho amanzi azaphelela khona, mhlawumbe yikho lezi zidumbu ezingabonakala khona.
Ukhuluma ngezidumbu sokubonakala ubufakazini bokuthi ngempela abantu laba batshonile.
Ubufakazi obukhona ukhanya kulama rescue officers from eVumba, abeVumba Chikwe Mine yibo abathwele umsebenzi lokuthi bakhuphe laba bantu emgodini. Imibiko esiyitholayo ukuthi bathe besehla khonapho besiya phansi ebehamba benanzelela ukuthi emdulini ngapha kulezinama zabantu okukhomba ukuthi abantu laba bangabe belimele. Njalo khona lokho ukuthi phansi kuvele kulamanzi okuthi ukuthi abantu laba bangabe begalulile khonapho ngesikhathi befika phansi emgodini.
Abahlengi abavela eVumbachi kwelaba okhuluma ngabo, wenelisile yini ukukhuluma labo?
Senelisanga ukukhuluma labo ngenxa mhlawumbe yendlela abathi basebenza ngayo ukuthi kumele kukhuluma abakhulu babo. Kodwa kukhona ukuthi sinanzelele ukuthi baphakathi komsebenzi nala ukuthi yiba bangena phansi besemgodini njalo yiba abakhipha lawa manzi. Senelise njalo ukukhuluma lezi muli zalaba abantu abachathakele ukuthi mhlawumbe bengabe sebefile abaphansi. Kulungele izimuli zabo labo abaveze ukudana okukhulu laba abathi badabukile emoyeni yabo. Lokhu labo belindele labanye abasuka kwindaweni ezinjengabowange abathi bafika izolo belokhu belindele labo ukuthi laba bantu bakhithwe babekwazi ukuthi basaphila na. Kodwa ngendlela sesithengela lesikhathi ucathakele ukuthi mhlawumbe abantu labo bengabe sebedlulile.
Amapholisa ke?
Amapholisa lawa khona abekhona khonapho kodwa wona nje amapholisa abe ezihlalele mhlawumbe basamelele ukuthi lapho kuzakhishwa khona laba bantu mhlawumbe yikho bazaqalisa khona ukusebenza. Kodwa kwathi sibakhona sibili emayini kodwa baphathekanga kakhulu emsebenzini lo khona kwamanje.
U-Albert Ncube intatheli zindaba ye-Studio 7 sixoxela e-Sebucks Mine e-Colenbourne duzane ledolobho leGwanda. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabembi i-National Mine Workers Union umnumzana Cotton Dlovu.
Usizi olukhona ngelokuthi abantu beZimbabwe sebedubeka kakhulu. Bayadubeka okuthi bayangena engwababeni bebona ukuthi kudangerous kodwa bayazinikela bacine sebegqitshelwa sebephansi. Okunye kwangkhona silo minister omgodi Ministry of Mines balabantu abamele baye inspector abantu abamele bayalise ukuthi abantu bengangeni kulezo zindawo kodwa kabakwanisi ukwenza lokho ngohlupho osolukhona ukuthi iZimbabwe isifike kwesinye isigaba esiyesabisayo okokuthi usuzinikela kweminye imigodi ekuthiwa ngeyamaGermany ongakwaziyo ukuthi amaGermany angikhona aye kuleli ilizwe ngawuphi umnyaka. Ususuka lapho abantu bayagebha kwezinye indawo lapho abacabangela khona ukuthi kule golide bagebha okungingwababa abakwaziyo ukuthi ngesikhathi esifitshane kuyabagqibela kodwa bayazinikela ukungena ngaphansi. Thina njengebandla le-National Mine Workers Union sizwa kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu sebephela bezama ukudinga igolide ukuthi baziphilise. Kuba buhlungu ngendlela ezinzima kithi. So sicabanga ukuthi alibana siyakwanisa sifake abantu laba endleleni ezingcono ezokuthi bagebhe ku-inspector ukuthi lapha abagebha khona bagebha endaweni ezingcono yini. Kodwa uhulumende sike saminge nje hayi vele ka ingenjeke kafuni ukuthi sikhulumisane ngendaba leyi kodwa abantu bayafa langa ngelanga kulusizi olukhulu umuntu wakithi. Ngishela lokuthi singakwenza ngeyiphi indlela. Thina njenge-National Mine Workers Union kithi kubuhlungu ukubona ulahlekelwa ngabantu akade ubazi.
Umnumzana Cotton Dlovu ngowenhlanganiso yabembi i-National Mine Workers Union. Ingcithi ezicubungula izombusazwe lenhlala kahle kaZulu zithi uhulumende kumele aphume lenhlelo zokuhlenga uZulu odubekayo obhekane lobunzima obudalwa yikubhidlika komnotho. Linkuthazo iza ngesikhathi intengo yezinto ikhwele ngesilinganiso esikhulu ngempela sonto, kanti lezinye izinto ezimqoka zibikwa sezisilela ezitolo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokho kuza ngesikhathi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka eZimbabwe, ukuthi lesi sinto semali laso siqhubeka sisiwa ngesiqubo esisabekayo osokudala ukuba iholo lezisebenzi lingasancedi lutho. Ingcishi kwezomnotho zithi uhulumende weZimbabwe kumele athathe amanyathelo okuncedisa ngakho konke angakwenelisa ukunikeza abadubekayo imali loba ukudla, ngoba bezabulawa indlala angagoga izandla. Umnumzana Limbert Gugwa ingcitshi ecubunga ezomnotho esebenzela ecoalitioni ele University of Zimbabwe uthi kumele uhulumende abeke eceleni imali yokuncedisa abadubekayo,
ngoba i-economy leyi sisinda sindela sonke isihlalisa kweZimbabwe. Ichukela, impuphu, konke okufunakalayo, ama-basic com awathi yikhona yokho kuthiwa ngama-basic commodities. So kudula, akula muntu osayenelisa ukuhlala esuthu kumbeni ukuhlala elokudla okwaneleyo endlini ngenxa yalokuthi umkhonomi wethu sukhulile, umkhonomi wethu subulewe singathi inflation kumbeni sithini, kodwa engikwazi ukuthi sokulanjwa.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi umnumzana Dapiwa Dubena othi udubo oluselizweni alusenani yokuba abantu bayasebenza loba hatshi.
Ukuthi uhulumende aphathise njalo lokuncedisa singabathi ngabantu abangatholi. Okwakathesi eZimbabwe iwomile, iloba ibivele iwomile, kodwa okwakathesi khanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethu yaleli lizwe ayisathengi. So kufunakala lele eMelika, kodwa akula abantu abayihola le eMelika, ikakhulu izisebenzi zikahulumende.
Unkosikazi Beatrice Khosana isakhamuzi seHarare uthi kumele uhulumende asebenzise amabizo ayelawo ngesikhathi se-COVID-19 abantu abadubekayo aphange abasize, ngoba udubo oluselizweni lulakho ukudala ukusela.
Ukukhwela lokho sokusihlupha kakhulu, especially thina singcono esisebenzayo ngoba siyakwanisa unjani ukuthenga lokhu lalokhuya, ithukela ngiyathenga, impuphu ngiyathenga. Kodwa laba abadubekayo manje sizabayenza njani? I-government siyacela ukuthi at least inike laba abadubekayo ukudla okokuthi bekwanise ukuphila, ngoba kuyagcina sekulamasela ngenxa yakhonokho. Abantu bayantshontsha, bayasitshontshela thina. At least benganika impuphu, ithukela, i-cooking oil, babona lapho abaqalisa abangaqalisa.
Iningi lihola imali yakho leZimbabwe kuthi yonke impahla isithengiswa lokuthengwa ngedola leMelika. Indleko yezinto zonke ezimqoka empilweni kaZulu egoqela amafutha ezimota, imbadalo yokugada amabhasi lemichova, ukudla, imithelo yezindlu, imbadalo zezikolo lokunye isibizwa ngedola leMelika. Ingcwethi ezicubulana ezomnotho zithi isilinganiso esikhulu sabantu eZimbabwe sebebanjwa ngamandla ukuba babe kunhlangothi lwabazisebenzelayo, kungasikho ukuthanda kwabo kodwa kungumumo oselizweni odale ukuvalwa kwamafekithali amaningi ayiqhatsha abantu. UZulu ukhala njalo ngodubo lwentengo ezehlukeneyo kusiya ngokuthi umuntu uyabe ethenga ngedola leMelika luba eleZimbabwe, esokuphazamisa njalo abazisebenzayo, impilo isiba nzima ngamandla. Lezi nkinga ziphinde zengezelelwa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi kwezomnotho zithi lanxa zisamukela inyathelo likahulumende lokwehlisela abalezimali zabo umthelo wejuti nxa befuna ukuthenga izinto ezimqoka empilweni yabantu yansuku zonke phandle kwelizwe ezifana lokudla, kubalulekile ukuthi uhulumende aphume lamacebo kanye nendlela ezilohlonzi zokulungisisa isimo somnotho welizwe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende weZimbabwe uthi uzathatha amanyathelo afaneleyo alubana ethe wacelwa ngele Ethiopia ukuthi alethe owake waba ngumongameli walelo lizwe, umnumzana Mengistu Haile Mariam, ukuze azebhekana lamacala akhe. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba ekhuluma lomsakazo weStudio 7. Ushaba wethule amazwi la ngesikhathi uhulumende weZimbabwe esetheswa umlando wokugcina umsolo wakwele Rwanda owayedingwa yilelo lizwe kanye lomanyano we-United Nations, umnumzana Proteus Mpiranya. UMpiranya wayesetheswa amacala okubulala kumbhuqazwe owacobodisa abantu bohlobo lwesithuthi abafika phose isigidi 800,000 ngo-1994. Abacubunguli be-United Nations baze bathola ingcwaba lakhe eHarare kumalanga asanda kwedlula sokukudala wafa, lanxa nje uhulumende wayesala ukuthi uyakwazi ukuthi ungaphi. UMengistu yena owayebusa ngochuku wathonisiswa inkantolo yakwele Ethiopia ngamacala atshiyeneyo evele sebalekelwe eZimbabwe. Wetheswa isigwebo sokuhlala entolongweni impilo yakhe yonke ngemva kokufunyanwa elamacala okubulala abantu abazinkulungwane ezimbili 2000. Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Angiboni ukuthi ihulumende weZimbabwe ukhuluma iqiniso. Lokhu bakukhuluma ngemva kokuthi beyangiswe yindaba kaProteas uMpiranya otholakele sengcwatshiwe ngeZimbabwe ngemva kokuthi babemfihle okweminyaka emine kakhulu. Uzakhumbula ukuthi uMengistu uleminyaka eseZimbabwe lapha ngama-90s kulomunye umndoda wake wabothwa evele e-Ethiopia elanda ukuzobulala uMengistu, wasebanjwa ke uHitman Law. So akwazi ukuthi uMengistu ulamacala adalayo bami-entertainile kwesikhathi sonke senesabantu be-Ethiopia befuna. Bavele nje bafanana labo babantu bona laba babagcinileyo ngabangane babo zimbilazantabanye. So lokho abakwenzayo nje ukuthi sebebanjwe zinhloni ngoba sebephumela egcekeni ukuthi bavele bagcina izigangi.
Udaba lukaMpiranya okhuluma ngalo Ndebele ulubona njani wena? Ngoba siyabona ukuthi abaningi bayamsola uhulumende bathi ubevele kwazi ukuthi useZimbabwe nguye obemgcinile.
Uhulumende wayekwazi ukuthi umuntu lo uyadingwa yelginon, one of the most wanted abantu be-genocide eRwanda. IRwanda kayiqalisanga namuhla ukudinga undoda lowo, bevele besuspecta ukuthi useZimbabwe, kodwa ele Zimbabwe lenzangani lona alikwazi. Sikhuluma ngomuntu owafika eZimbabwe ngo-2002 waze wafa ngo-2006 ele minyaka eyi-4 ehlezi eZimbabwe bengatshelanga muntu. From 2006 kuze kuzofika lo nyaka bebevele bekwazi ukuthi sowafa. Uzacabanga ukuthi 2017 ekuphumeni kukamgabe laphana kwaba lokuphithizela kwabantu beRwanda besithi indoda lowukhona labe-United Nations kwakucatshangelwa ngesikhathini sokuthi uyaphila uhlezi eZimbabwe, but akuna hulumende weZimbabwe wathi hhayi umuntu lowo sowafa. Phela akumelanga sicabanga ukuthi government engakwazi ukuthi umuntu lo wayengekho, ngoba yiba wabuya leyo ndiza mthina yamasosha wanikwa amaphepha egula wahanjiswa esibhedlela, wanikwa ingcwaba, wanikwa i-death certificate. So bebelawo yonke information ngesikhathi esiswa kusenziwa amafuneral abantu bonke beRwanda bebeya bezobuthana eZimbabwe, babengakwenza kunoko kambe beZimbabwe bengakwazi. So bebezele bekwazi bemfihlile, and kuthi nje kathesi sekufika isikhathi ukuthi one bakwazi ukuthi sowafa, two sebezama ukuthi bezikeze ukuthi bona ayisibo ngumgabe womgcinile.
Nxa sikhangela udaba lukaMpiranya lodaba lukaMengistu, kukhona yini esingakufunda ngodaba lweGugurahundi?
Ngiyathengisela ukuthi iZimbabwe kayisoli ngeGugurahundi, yikho begcina abanye abantu aba-accuswa nge-genocide. Bese kusithengisela njalo futhi ukuthi labo ebasitshona sikhuluma ngeGugurahundi sithi kuzaba ne-justice kuzabana nani, asikhohlweni siphinde ukuthi as long iZanu isembusweni ngelinye ilanga kulo muntu ongafakwa emthathanzwa bakuthiwa uyetheswa icala lokubulala amaNdebele ngesikhathi seGugurahundi. Ngoba xa befihla abantu ababulala abantu kwamanye amazwe, pho benzani ngamasotsha abo abulala abantu? Ubona ngani bangabakhipha bebafake ejele bona besihla abantu abavela kubo Rwanda khona nakwe-Ethiopia khona?
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusaswe, sixoxela ekobulawayo. Kulife Talk lamhlanje sikhangela ubudlwangudlwangu obuqhamuke izolo emdlalweni wenguqu obuphakathi kwamaqembu amakhulu elizweni abalisa ele Highlanders lele Dynamos. Ele Zimbabwe selisehlelweni lokulwisana labatsha abaphatheka ekusebenziseni izidakamizwa ezigoqela iheroin, icocaine, crystal le crystal meth. Iningi labathatha izidakamizwa lezi libikwa kungabantwana besikolo ikakhulu ezizimeleyo ezingekho phansi kukahulumende. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Izidakamizwa lezi zisetshenziswa kakhulu ngabatsha abangasebenziyo, abafundayo nabangafundiyo. Besithi kubenza abahlale bejabulile beqhuba izifundo bengela micabango eminingi. Omunye wabasakhulayo laba nguRafael Mtizwa owenza izifundo zikaform 4 kwesinye isikolo esizimeleyo koBulawayo.
Akuze ngibheme ipeer pressure lami engithole bangani. Kuze abangani bami bonke babhema, so mina mangingabhema. So nyabe sengizibona ngiyisithutha nje labo sebengithatha njengesithutha. So lami bese ngithatheka ukuthi lami ngibe hayi. Kodwa iqiniso ukuthi okusalayo kugcina sokungenza lami into yakhona ayisayekeleki. Sihlala vele ukuthi hlala kusithi lokho ngibhema, ngibhema, ngibhema. Noma ngiyela imali sokwenza ukuthi ngicine ngitshontshe endlini noma umgani noma yini. Siyathengisa ukuthi ngithole ukubhema khonoko nje labangani.
Ubuto Moyo ule minyaka elithumi lanhlanu 15 yokuzalwa. Wenza form 3 kwesinye isikolo sikahulumende koBulawayo. Yena uthi kumenza akhohlwe inhlupho abhekane lazo empilweni.
Uyathusunathile baba nje. Uwesona esisikhathi usabunathile kusakudayile. Induluke zabe zingekho zingekho serious. Ekuseni maphaphama lapha ayibhabhala zili kubulala. Uqala phansi.
UDavid Ncube ule minyaka engamathumi amabili uthi yena ungatholi umsebenzi yikho kwamenza wagcina ezidakwela nje.
Mne ngunathama sometimes the explorer. Etha lokho bathi ngothombonyo lokho ngestadium lokho. Kuyalimaza umzimba lokho baba. Kale siyabona ukuthi ma usegasi la kuyabulala ingqondo. Uthi uyabona umngane wakho la isithi. Thathi asela minithi. Uqinise ukuba uyiso ngona. Daily day. Awusakwazi ukudinga imali yenele ukuthi wena uziphilise. Ukwazi ukuthi udinga imali ingxenye ngange $3 or $5. Noma ungayithola usayenelisa ukuthi usaba ungifodayo. Imali ngabe ngayibhenka.
Omunye ongulova nguMalvin Mnkulu ole minyaka engamathumi amabili lambili 22 yokuzalwa.
Lapha nathi ingoma lapha nizama ukukhipha ama-stress ukuthi umsebenzi angisebenzi. So ukuthi ngikhipha ama-stress kumele nginathe khona lokhu. Nginganatha ngiyabona sengidakiwe ngingasacabanga okuningi. Ngitshonele khonapho egangeni vele ngingahambi ngisiya somewhere.
Pho ziphekwa njani izidakamizwa lezi eziyingozi kangaka? Umnumzana Mike Dube ngumbalisi kwesinye samakoleji azimele kodwa koBulawayo. Uchaza ngokulungisiswa kwezidakamizwa lezi.
Amaklubhu lokhu ama-NSFA lokhu wabilisa. Khaba kuthatha ngangabona omunye kuphela yokuqumeka. Anikebe kanje so kuyingwekwe. Abona omunye ekuphosele kulilitshe zolphakathi. Ulitshe lokuyana engakuphosele anje. Sekuthatha ilayitha. Ilayitha la. Sei ilayitha laphana. Ama ilayitha laphana. Ingachisi ilitshe liyalipha lapha. Sokuthiwa le-smoke lesiya. Sokusitsha. Ubone sekuhotshe intutho nala. Umuntu angibona vele ngamtholi ngamtshayisa ndawo zange ukuthi ngincumbe kungutshoma kuzozama ukuthi ngihuthe angelizwani.
Izibhedlela zakoBulawayo ziyandelwa yintsha ebizwa isigula imikhuhlane yengqondo. UProfessor Solwayo Ngwenya ngumphathi wesibhedlela sempilo koBulawayo uxwayisa intsha ngezidakamizwa lezi.
Indaba le abantwana abasebenzisa ama-drugs ukuthi badawe abesikolo ayimbi kakhulu. Siyaxwayisa abantwana ukuthi bengathathi lokhu ngoba kuyaphambanisa impilo zabo. Lesikolo kuyabaphambanisa njalo kuyayenza ukuthi phambilini abantwana laba behlanye kumbe bagcine besenza into yokuthi bazibulale. Into embi kakhulu. Yikho siyaxwayisa ukuthi abantwana baqinise ukubala amabhuku beyekelane lendaba yokuthatha ama drugs.
Abaphethe ezempila kahle bathi bebejayele uzama ukuvimba ukubhenywa kwembanje. Kodwa kuyethusa kakhulu abakubona okhona manje ngoba abantu asebenza izidakamizwa ezivame emazweni athuthukileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwanya kanye wethule umbiko othi usebenzisa iqula leziphathamandla zikahulumende labazimele abazahlolisisa usetshenziswa kwezidakamizwa kwele Zimbabwe. Ngiyimele yesitudio 7 ngikobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kwezemidlalo namhlanje inhlanganiso elawula umdlalo wenguqu esigabeni saphezulu ePremier Soccer League isimise yonke imidlalo yesigaba lesi ngemva kokuqhamuka kodlakela obeluphakathi emdlalweni obuphakathi kweHighlanders leDynamos izolo. Kubika uJoseph Njanji.
Umbiko olusho isiphathamandla senhlanganiso yePremier Soccer League uKenneth Ndebele uthi imidlalo yonke isimisiwe ngemva kokuba sekusiba inhlala yenza ukuba lodlakela enkundleni zomdlalo wenguqu. UNdebele uthe ngolwesihlanu mhla zingama-20 kuNkwenkwezi bazahlangana bonke abaphathelane lokuqhutshwa kwemidlalo yenguqu elizweni ukuze kudingwe indlela zokuqeda leli hlazo eselingcolise isimo somdlalo wenguqu. Walandela umdlalo wenguqu Washington Spanda layo obe ngomunye wezibukeli bezithe gwaqa enkundleni eBarber Fields ngensonto uthi ukungajezisiya abadlali okwenziwe Nompembe uJimmy Makwanda yikho kubangele ukuba umdlalo ucine ungasafikanga emaphethelweni.
Hayi, mina ngombono wami ngibona ngani uNompembe umdlalo lokufanele ubambe ngcono. Ngibona ngani igame ivele iqalisa kungani kumehlulile, because I feel like bekumele ukuthi ahle abe in charge ngoba sifunile ukuthi kulabanye abadlali ade bengani badlala iraf. So I feel like ukuthi at that point uRefo kufanele saqalise uku-ishu amakhaya atshengisele ukuthi is in charge, kafuni ukuthi amaplayers adlale okulimazana.
Umdlalo umise wakuqala ngemva kokuba imvimbi yeqembu leHighlanders uAndrew Tandi elinyazwe inqagala umgadli osakhulayo weqembu leDynamos uBill Antonio, lapho abalandeli beqembu leHighlanders abajinge kakhulu befuna ukungena enkundleni. Uphinde wamisa njalo ngemva kokuba iqembu leHighlanders lihlohlile, lapho abanye abalandeli beqembu leHighlanders abathabe baze bangena enkundleni, kanti abadlali kanye labalandeli beDynamos bona bahlasela uNompembe labanye bakhe. Ocubungula ezemidlalo uDimi Praise Dlakama uthi ukuphakama kwabadlali bethingela uNompembe lakho yikho okudala ukuba abalandeli babe lokufuthelana.
Abadlali bethu yibo abanye baba-insider abasekeli ukuthi beqalise ukujijela khona lokhu. So nxa singalungisisa khonapho ukuthi abadlali bethu kumele babekwazi ukuthi they play to the whistle. Khonokho i-decision yenziwe uNompembe ayilandelwe, bese kusetshenziswa ezinye indlela ezokuthi-ke litshengisele ukukhona nakwena.
Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Kokwera uthi ubudlwangudlwangu kudalwa yikuswelakala kwemfundiso.
Ngokubona kwami kumele kube nemfundiso enkulu ukuthi kungabi leyoliganizimu, imfundiso kubadlali ukuthi bamele bezibambe njani nxa uNompembe ekhulumile kanye labasekeli.
Ensukwini ezedluliyo umdlalo obuphakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Highlanders enkundleni emandaba lawa awufikanga emaphethelweni, njalo isimbalwa eminye imidlalo lapho kube khona izehlakalo zodlakela. Imidlalo ebisifike kuviki le-10 nanhlanu ngesikhathi inhlanganiso ye-PSL ithatha isinqumo esokuba imiswe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Abahlengi namuhla baqhubeke ngemizamo yabo yokukhipha izidumbu zabembi begolide abayisikhombisa abawele emgodini weBucks Mine eColenbond duzane ledolobho leGwanda ngomgqibelo. Uhulumende weZimbabwe uthi uzathatha amanyathelo afaneleyo alubana ethe wacelwa ngele-Ethiopia ukuthi alete owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mengistu Haile Mariam ukuze azibhekana lamacala akhe. I-Premier Soccer League isimise yonke imidlalo yenguqu ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu obuphazamise umdlalo we-Dynamos le-Highlanders izolo. Kwanele
elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.